Thina njengabahlali bakobulawayo siyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sikhathazekile kakhulu ngemibiko eveza ukuba impompi yengcekeza lempompi yamanzi kwaba lokuhlangana okubangela ukuthi abantu bathi nxa bevula izimpompi zabo ezindlini eluveve bathola ukuthi sokuphuma ingcekeza esambuzini kuphinde kuphume lamathishu. Khona kuyana kithi sikuthatha njenge-negligence eyenziwa ngulowo kumbe yiyo yona i-council ngoba yiyo lomlando wokuthi inika abantu amanzi ahlanzekileyo.
Sizwa kuthiwa njengenhlanganiso selisuse udaba elaluluhambise emthethwandaba phezu kokungcola kwamanzi wona la asebangele ukubhubha kwabantu. Usitshela ukuthi udaba lolu alusoze lulubisele emthethwandaba, njalo kuyini okubangela ukuthi lilususe?
Ekuqaleni vele injongo yethu yokuhambisa indaba le emthethwandaba kwakungisukuthi sifuna ukubophisa council per se. Esasikufuna ukuthi i-council yedolobho lakoBulawayo isinike information ngalokho okwenzakalayo ngodaba loluveve, ngoba unanzelela ukuthi bebengaphumela egcekeni, bebengantu abafuna ukuvika ngokuthi abantu bangamachapa kabagezisa amabhakede abo, thina yikwathi sikusola khonokhani. So information-ke amaloya ethu aseyiphiwe ngamaloya e-councilling khonokhani akutshengisela ukuthi udaba lwethu esasiluhambisile ngaphambilini emthethweni, injongo yakhona okwakuyingqikithi yokuhambisa lolo daba isifezekile ngoba information kumbe ulwazi esasiludinga sesilutholile. Ngokunjalo-ke sesizalucubungula silucwaninge lolu lwazi esilutholileyo sibe sesibona ukuthi usiya phambili senza njani. Nxa kumele ukuthi sibuyele court emthethwandaba soye siyekele ukubuyela, kodwa kathesi-ke sisaphezu kokucubungula impumela abayiyo abasinike yona.
Okwakathesi isimo sona sinjani esamanzi wona la eluveve? Bakhona yini abalokhu beguliswa yiwo amanzi la?
Ye, basakhona abantu abagulayo ngoba ungananzela inani eselithela athendwa liguliswa yilowo mkhuhlane liyadlula ku-1700. Njalo abantu asebebhubhile badlula ichumi, actually balichumi lantathu. So ngokunjalo-ke singeke sitsho ukuthi abantu udubo soludlulile, udubo lusesekhona ngoba abantu abathola lowo mkhuhlane kabakasili bonke. Kodwa sibe sesitsho ukuthi siyakunanzelela ukuthi kungathiwa i-City Council sigijimile ya phansi khona ngale sithemba kuyalungiswa ukuze abantu bangaqhubeki belokhu bethola amanzi angcolileyo. Njalo okunye sikunanzelelayo ukuthi baningi abantu lezi nhlanganiso asebezinikele ukuthi bayekuhambisa amanzi ahlanzekileyo eluveve. Abanye ngabathenga amanzi bancedise khona ngaleluveve, amatanki atshiyeneyo ahanjiswe eluveve, izinhlanganiso ezitshiyeneyo, labantu abalothando lokubona abantu beluveve besila kule ngozi sebencedisile kakhulu ngokuhamba kuground bayancedisa ngamanzi ahlanzekileyo bowathenga boyathengela izakhamizi zeluveve. So ngokunjalo-ke silethemba ukuthi izakhamizi zeluveve okwakhathesi sezisenelisa ukuthi thola amanzi ahlanzekileyo, kodwa kasitsho ukuthi sokuyi-100% sure. Sitsho ngoba kulabantu abancedisayo ukuthi banikeze izakhamizi zeluveve amanzi ahlanzekileyo. Njalo silethemba lokuba ikhansili njengoba sibona ukuthi abantu sebeyiqaphe ngeso lokhozi, silethemba-ke isigijima la isenza imizamo ethile ezenza ukuthi abantu bathole amanzi ahlanzekileyo.